约托皮皮说咱来星期里就是在一区打工，咱们也说买了那你那什么车子呢，如果是在其他巴基斯坦呢就是咱们我只是高富山的秘密，我只拉你这样把咱来星期里的一家人去，我只是拉爸爸他家的一部所以在这里在一部这公司的一些人才放弃si avas sobre a questão do comitê do país e tirar as filhas e a não jogar o presidente não vai se chamar o tribunal o tribunal não pode suar se comissar nenhum do trabalhar antes de avas sobre isso era esse não pensar em sair na área ou nem mudar de trabalho não vai na lava se chamar o tribunal aí o pé na ilha o tribunal será se não tomar a
coisa scheduled kwezinye indawo taking for instance ward 20 elufane district la abanye bakwazi one ward 20 sibathi ba endaweni yaseSilwane imperiums have gone there siyenelisa kuya yenza ama-workshop labantu abareally affected yenza i-public hearing nabantu bona labo ababe affected sasebafoma le-local peace committee committee kwindawo naleyo eyabareally affected akula muntu ongakwaziyo ukuthi eSilwane was one of the places in Lupane Labantu Abafulawakafu Ngekuhuraunde because in Nabunata it was 21 people killed a day. So Abanfankona Bahamba seven so you workshop Potawakam where's the public hearing, where's the workshop, now so we in the local peace committee. There was less in the Lavanabane Pesu Lenjana ela ulabantu abaningi ukudlula ilupane yonke ababulawayo lodwa ongakaze kufinyelelwe in terms of the NPRC address the local people in that area. So thina njenge local peace committee because lapho sigxile khona kakhulu we have gone emawadi 94 sikhuluma ngendawo zindaba ze peace
umhlangano wekhomishini le egugurawundi esisehulu kwakhulunywa kabanzi mhlalokho bagcina kungayiswathisana kwaphunywa kwahamba ngoba kwakulama-question esesiwanika bona bengafuni ukuwaphendula lamhlanje asehambe afika ngaphi sebekhethe abantu lapha abanye sokuthiwe khona yibe sebeyahamba phansi besiyakhuluma abantu bakhuluma bona bangaphi sikhuluma sinje khonapha sikhuluma siyadlala phela khonapha kulo nto lenzwayo ngumacathelane nje ukudlala angikwazi ukuthi vele uya ngaphi umhlangano wangkhona sakhuluma sabuza ama-questions kwaba nzima okokuthi baze bagcina bevalekile bengafuni ukusichasisela mina ngomunye engabuza i-question yokuthi bakithi mina ngugogo umuntu wesindebeleni ngicela ukubuza ibala leithi gugurawundi lithoni bala ukusitshela bathi gogo ungakhuluma ungabuza into enjalo ngumbuzo ngenxa yokuthi isihlahla ungasigamula wasiqalisa ukuthi uthi ungathi ufuna ukusibulala isihlahla uyesiqalisela phezulu egatsheni kufanele usigebhe phansi impande ziphume impande zingaphuma impande ngiyalitshela konke kuzalunga ngoba kunje umntana umntanami uyangibuza koko kanti ubaba waya ngaphi mntanami angikwazi kuleyinye into okokuthiwa ngugugurawundi kanti xa babentshelile mina ukuthi gugurawundi litho bantu abami kuhamba kunje baze bezwisise bona kodwa kulezinye izinto esizifihlelwayo
lamilizinimulavinesimoyo so nxa kukhulunywa ngodaba legugurawundi izwa ngidabuka kakhulu mina ngangisesingo location emveni kusenzakala umbhuqazo angilagogo namhlaka angila baba nxa kuthiwa siyakhulumisana umlotha yebo sizakhulumisana umlotha sibili kodwa kumele nxa sikhulumisana umlotha uyena lo okhona kumele abe khona phambili nabwethu azoxolisa abhadale ngoba angiboni ukuthi nxa ngabulala ubaba mina namhlaka ngifundanga ngabulawula ubaba mina ngibe sokuthiwa ngiphonga ukuthi hhayi sesixoleleni sesikhumisana umlotha
nangu-olimoyo ngiyakhe sakhamisempofu inza ubuhlungu kakhulu nxa ukhunya ibala legugurawundi ngoba igugurawundi yabuyile izo sesilithethe bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini yangu-2 abantu laba bangcwata 1 godi bengu-16 sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla nxa kuthiwa kule khomithi eyakhethwayo yona ikomithi yangikhona iyahlangana yini labo sebhulu ezinduna unduna iyakwazi yini ukuthenana kule ndaba enjalo ukuthi kuhamba ubuza ukuthenana igugurawundi lapha asikhunyisaneni umlotha ukhunyisana njani umlotha wangikhona sibuhlungu ngoba silazihlobo asilabazawethu ngabafayo futhi abaningi abavele emfini abalinti libe zihlale lizwe sesilithethe imbhobho zibeke phansi kufike udutshula abanye bafa benathi tiye